Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 28 mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wabachuchisi umnumzana Kumbira Ihotsi usemangelele emthethwandaba igqwetha umnumzana Thabani Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHotsi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho izavulwa mhlazi ku-1 ngompalakazi.
Kuyindaba enhle esikhangeleleyo ukuthi yenzakale ekuqaleni kwampalakazi.
Idale leziphathamandla zikahulumende lekhabhinethi livumelene izolo ntambama ukuthi kuganjelelwe umthetho oza kwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa eZimbabwe.
Umthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili abatholakale belegciwane le-coronavirus elizweni izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli wabachuchisi umnumzana Kumbira Ihotsi usemangalele emthethwandaba igqwetha umnumzana Thabani Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHotsi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Umpofu oligqwetha lomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulobe enkundleni yeTwitter ngomvulo ngemva kokubotshwa kukaRushwaya owetheswa icala lokuzama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho ukuthi pho njengoba uRushwaya engumakhwapheni kaHotsi ongumkhokheli wabachuchisi icala lakhe lizaphoselwa khatshana na. UHotsi umangalele lentatheli izindaba ezimele uHopewell Chingono. Kodwa izolo umpofu ulobe njalo enkundleni yeTwitter esithi vele uzimisele ukumelana loHotsi edale. URushwaya ukhangelelwe ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail lamhlanje ngoba abachuchisi abaphikisanga isicelo sakhe izolo. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho izavulwa mhlazi ku-1 ngompalakazi. Idale labaphathintambo lekhabhinethi liphume lesinqumo lesi izolo. Unobhala kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi abantu abahamba ngezimoto zabo kanye labahamba ngenyawo yibo abazavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni kuqala imingcele le ingavulwa. Uthi njalo abamabhasi lezinye izimoto ezithwala uZulu bazalandela. Umongameli Emerson Mnangagwalayo wethule umbiko esithi ubonga uZulu jikelele ngokulandela iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uthi lokhu kulondoloze impilo zabantu abaningi kakhulu. Umnangagwa uthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi abantu babambane bavuselele umnotho welizwe. Lanxa abanye besithi ukuvulwa kwemingcele lokhu kulakho ukubangela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abanye bathi abakuboni ngalelo lihlo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo ebivele ikhuthaza ukuvulwa kwemingcele iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Kuyindaba enhle esikhangeleleyo ukuthi yenzakale ekuqaleni kwampalakazi. Uzakhumbula ukuthi njengenhlanganiso sike sabhala ngokusemthethweni sibhalela uhulumende weZimbabwe simtshela ukuthi kavule ama-borders ngoba abantu abaningi sebechapha imingcele undawo ezingavunyelwayo. So ngokunjalo ke sabhalela ngiyacela iMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage ukuthi sitimcele kayivule satsho lokuthi akube lendlela zokuthi ezizalandelwa ukuze abantu bengabise engozini. Sabeka futhi ukuthi esikubonayo abantu bayaquma egangeni okungabafaka engozini zokuthi babanje iganyavu bathathele izimali bebalinyazwe nje. Yikho ke siyakwamukela lokho okusokhunywa ngokhulumende ukuthi imncele isizavulwa ke ikunyanga naleyi ezayo.
Bakhona ndiweni abathi ukuvulwa kwemingcele kulakho ukumemethekisa umkhuhlane lo. Ungathini ngalokho?
Kumo ukuvulwa kwemingcele akuzobe lani lokuthi inani labantu abalomkhuhlane liqanise kumbe lehle. Njengoba sengijile ukuthi vele abantu bezichaphela nje endaweni ezingavunyelwayo, kutsho ukuthi vele ukuvala imingcele kwenza futhi kungabi lendlela yokuthi abantu bahlolwe nxa bengena ukuthi umuntu lo engaba ligciwane kumbe angabe ngelalo ngoba bangena baziphumela nje egangeni. Ngokunjalo nxa uvula amabhoda mina ubona kwami la nje lenhlanganiso yethu sinjoba sengijile sake sabhala incwadi satsho ukuthi sibona ngani kuzayehlisa inani ngoba abantu bayangena kusemthetho behlolwe laphana emagedeni okungena ngoba ukuphuma abalomkhuhlane bathatha amanyathelo ukuthi bangathelela abanye. So nakani ukuthi kuyinto enhle ukuthi amabhoda avulwe ngoba abantu bazakhangelwa kuhle kungala muntu ongena egangeni ingena bephuma lomkhuhlane ongala muntu ombonileyo ongala muntu omhlolileyo.
Ilina njengenhlanganiso esebenza lozulu lilamanyathelo yini eliwathathayo ukuze lizivikele lani kulomkhuhlane kanti livikele njalo lozulu?
Yes, sithatha amanyathelo njengenhlanganiso mfokankomo iBulawayo Vendors and Traders Association. What esikwenzileyo ukuthi ke sihlomise amalunga ethu saqoqa esithi ngesikhiwa ama-market bailiffs kungabantu abakhankasayo emkambo emningi yakoBulawayo lapha behamba behlomisa abantu ngolwazi lokuthi bengazivikela njani kumkhuhlane lo, bengathatha amanyathelo bani ukuze bengatheleli abantu abasebenza lawo, bengayenza mzanga bani ukuthi nxa abantu bezothenga balandele izinqumo ze social distancing, bagqoka ama mask, bageza izandla, basanitize. Ngokunjalo ke sisebenza la maye ma partners ethu sesihambisile ezinye izinto zokusebenza njengama sanitizers lama hand washing water dispensers ukuthi anikezwe abantu. Amanye siwanike iBulawayo City Council ukuthi iwayabele abantu khonapha kuBulawayo abantu baphatheke basizakale ngoba abanye abantu babengalindawo zokuthi bafake amanzi ukugeza izandla. Ngokunjalo ke sekuzamayo njengenhla nganiso sibambile ukuthi ke lati sizama imizamo yonke esemandleni ethu sibambene enhlanganiso njengabo iZimbabwe Resilience Building Fund eyesekele kakhulu ku project yethu le inalesi yenzayo singaphansi kohlangothi kumbe kumbomba esithi isizimele consortium.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngwenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izidaladeni iBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Idale leziphathamandla zikahulumende lecabinet livumelane izolo ntambama ukuthi kuganjelwe umthetho ozakwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa eleZimbabwe owe-Criminal Law Codification and Reform Act. Umthetho lo usuzacala abantu abathi bathunjiwe khona kungasiqiniso kumbe abatshengisela ngesikhathi kule mbuthano eqakathekileyo elizweni. Uhulumende athi kungahlambaza ilizwe leZimbabwe kwamanye amazwe. Ukuze sicubungule lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Tetoloka uchasiswanga wacacadwa kuhle ngoba sokuza kwenza ukuthi abantu bengazi ukuthi sebesengozini bazithole sebephakathi kwengozi. Nginika umzekeliso, kuyenelisa ukuthi iqula labantu li-apply kuhle emapholiseni ukuthi lifuna ukwenza into ethile mhlawumbe kusasele amaviki amathathu, ube sokusithi-ke ngasokusele amalanga amabili uhulumende abesefaka olwakhe uhlelo. Abantu laba nxa beqhubekayo besiya phambili ngesifiso sabo sokuthi benze lokho ababethe baza kwenza njengokutshengisela sebezatholakala besengozini enkulu. Ngokunjalo-ke sifisa ukuthi umthetho lo ucace ukubeke sobala ukuthi ukusebenzelana nabantu abangalabudlelwane obuhle leZimbabwe kumele umuntu abe enzeni njani ngapi khonokana kumele kucaca ukuze abantu bangazitholise besengozini ngoba kunje umuntu usengagqoka isikipa esibhalwe America, I love you. Abese zithola ukuthi kanti kulaphana umthetho somudla.
Umthetho lo uyacho njalo ukuthi abazakhuluma ukungaqondanga ukuthi bathunjwa kuma abductions kumbe abazakuthi bahlukuluzwa itorture lokunye nje okuningi nengi. Labo balakho ukuthi befunyane belecala.
Usekelo sombuso kulo freedom of speech ibhaliwe. So ngokunjalo ke umuntu lwelungile lokukhuluma lokho akuzwa kuvelela ngaphakathi kwakhe. Singawunanzelela lo mthetho ngendlela osufakwe ngayo ukuthi umuntu kazavunyeli ukuthi yena uthi abductive umunja. So uzakwenza ukuthi umuntu engaba phakathi kohlupho kumbe abanjwe kumbe abductive sibili ngeqiniso. So kuzaba nzima ukuthi akhulume khona ngoba songathi ukhuluma amanga cine ibotshiwe. So khona kanye ngasukunanzelela sithola ukuthi ngezindlela umthetho lo ka usafuni umuntu okukhuluma lokho ongabe kwenzakale kuye ngenxa ukuthi kunje ngathi ngiqede ukukhuluma khona oko abuya amadoda azonithatha ngihlale 3-4 days ngabonakala ngasenzithi benithethwe ngabantu engingabaziyo sengisecaleni. So ngamafitshane umthetho nalowo lakho kumele kuchasise kuhle ukuthi kujoni khonoko ngenxa yokuthi ngizathi ngizihambela mbe ngiyadrayiva mbe ngisemasimini ngiyalima abantu bafike bangiquli bahambe lami limbone 4-5 days ingekho ngibe sembuya ngisithi benithunjwe ngabantu abanje abanje bese ukuthi uqamba amangasembojo. So umthetho nalowo ngezindlela abantu sebezahlala besevalweni lokuthi bakhulume iqiniso eliyabe lenzakile.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheju likaZulu.
Cabinet okungabe kuvumelene ngumthetho nje okufuna ukuncindezela izizalwane ngoba elizweni elikhululekileyo elingancindezeli bantu, abantu abahamba balilwela kungalamthetho wokuncindezela kodwa kungokuthanda inkululeko yabo. Awa ilizwe alenzi njengaleli, leli sokuyikuthi ama citizens kakufuzanga bekhulume freely what is happening ngoba sokufaka umthetho ukuthi abantu bengatsho ukuganga okuyabe kusenzakala elizweni. Luhluphe esilalo ukuthi silomthetho ukuhulumende ubumba imithetho to suppress i-freedom yabantu, freedom of speech, freedom of association under ukuthi i-patriotism engasebenzi. YamaZimbabwe enziwe patriotic yiko basukuma basacrifice impilo zabo ukuthi belwela ozibusi.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheju likaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Idale leCabinet liphinde lathi i-curfew isiyengezelelwe ngamahola amabili ukwenzela ukuthi abavela kule imingcele esivuliwe benelise ukufika lapho abaya khona kuselesikhathi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili abatholakale belegciwane le-coronavirus elizweni izolo. Abathathu laba ngabakobulawayo kuthi abane ngabeHarare. Lolu gatsha luthi abalitshumi lanye bathelelwe leli gciwane elizweni kuthi oyedwa wavela lalo kwele Zambia. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi oyengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo ulahlelwe kachana isicelo sakhe sokuthi umthethwandaba wekethise imigoqo yesibambiso sebail sokuyabizibika emapholiseni kathathu ngeviki. Umantshi umnumzana Trinos Utawashe uthe uMoyo lezinye eziphathamandla zikahulumende ezilamacala sezijwayele ukusebenzisa izikhundla ukuhlanekela umthetho. iphephandaba leChronicle lithi amalokithi entumbane lenkulumane yiwo akhokhela kunani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo. Amalokithi lawo mabili alabantu abayisithupha asebebulewe yilomkhuhlane kulandele impophoma osekubhubhe abantu ababili laselokishini le-Emhlangeni lalo elilababili asebatshonayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Nina uDiriza Ndlovu lapho eGisegwane. Ngithanda ukukhuluma phezu kwama-sanction. Ama-sanction lawa akhuluma ngabantu bezonda abathi iwayenza ukuthi umnotho welizwe wehle. Ayisiwo ama-sanction. I-corruption iyebulalelizwe. Waye bengafuni ukuvuma ukuthi i-corruption iyebulalelizwe. Ungakhangela into zabo zonke abazenzayo uzabona ukuthi vele aziqondanga. Bayenza izinto i-corruption yothi. Ungakhangela amazwe awo njengokuthiwa kade afakelwe ama-sanction ngo-America. But asikazi sikubone okunjengalokho kuseZimbabwe. Maningi amazwe afakelwe ama-sanction kodwa amazwe akhona aqhubeke nje ehamba siya phambili lanxa futhi ama-sanction akhona ungakhangela uzabona ukuthi amazwe lawo afakelwe ama-sanction omnotho welizwe hhayi lawa njengalawo eZimbabwe. AweZimbabwe lawo ngama-sanction aqonde bona abakhulu bezandla hhayi ulizwe. So kabayekele ukuqamba amanga besithi ama-sanction bawawisilizwe bona yibo abawisilizwe.
Yabona le nto yenziwa i-MPF ngisho ngoba vele into yazo yonke abafuni abantu abakhuluma isiningi bafuna abantu abahlala bendandapha kuthula izinto bafuna abantu abahlala bezindandapha kuthula izinto akhele esiningi nasikhathele.
Yamangala nje nalumama lo mthonke izolo nomzwile nje bantu bakastudio 7 Dungamile ekhuluma imthwanka lapha kukhuluma ne-FM. Ngambuka kathi mama lo uyakwazi usimzonda njani thina kulapha kobulawayo ngendlela akhuluma ngayo wathi siyi-minority sebuya lapha ulandani kobulawayo. Thina vele laba abantu asisabafuni vele bona bomnanga kwasebebusakhoni nani ema-Tshonaland. Thina vele asisabafuni basidakile yinto ekhona vele asisabafuni. Ama-sanction aqondana nabo ngoba bona bavusa kubi abakwazi ukubusa kuhle banqonda abantu bathaya abantu baloncindezelo. Uncindezelo lonoloyeke lapha abafakele ama-sanction mo lalamazwe akhona apha esadikati yama-sanction ngaphume bake babuya lapha bakhangela ukuthi abantu baphathwa njani. Yiba benza ukuthi abantu lapha i-ZANU-P F yenze khonoku ububunje so badla ngayo kulokunye abakutholayo bona mbona ukuthi bangathi eZimbabwe kuvuswa kahle abakhipha ama-sanction awani njengalo mama nomonika Mtsanga uyazichithela isikhathi thina sengizonda kubi lapha emathebeleleni ndasifunda umbona vele.
Salibonani basakazi bestudio 7 bonke labogande labontungameli Nkomo bonke labosithandekile Mhlanga. Mina ngibuhlungu ngendaba yalo umama lo othwa uMakhuphe lo. Kanti uMakhuphe antshola phana yena wayengu vice kaSwangirai. Engu vice kaSwangirai. Into esimangalisa ukuthi uSkhuphe waphuma kuSwangirai. Esephumile kuSwangirai laphana. uSwangirai wasala waforma MDC Alliance. Seforme MDC Alliance yaba yiparty. Kathesi kuyamangalisa nxa uKhuphe sebuya ngecele esesithi yena uTswangirai ngisefile sebuya ngecele sesithi yena uyilokhuzeni ungupresident weparty ngaluphi uhlobo. Lwana ngupresident weMDCT, MDCT Alliance silochamisa noti uKhuphe lokho akwenzelayo. Kasiyekele ukuzidlalela amatope thina asobantu abakhe ebradini.
Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi bakaStudio 7. Ngithe nameke ngifaka umbono la iproblem engiyibonayo la eZimbabwe amateacher awaholi imali abanye sebeze beziphilisa ngokudayisa esitaladeni and ngibona ngathi benza imali engcono kunomsebenzi. Point number 2 bese ngena ku transport, public transport. Abantu bathwele nzima nge-transport, bayaminyana ubozubukho lapha bagibela nzima. Cela abantu impela ngathi bangagqoka ama-mask, hhayi ukuvala umlomo uvula amakhala ngoba isimo asimanga kahle kuleli lizwe. Point number 3 kule problem yamanzi. I problem yamanzi kakhulu koBulawayo abantu bathwele nzima kula maballs abenelisi njalo sakuze bezama ukuthi bedelive kwamanye amalokishi amanzi ngamabhawuza mangikhangelela amanzi ngibona awakho health angabe lungele into zokuflasha mhlawumbe nokuwasha ngicizelele ngokuthi abantu abagqoke amamaski lo mkhuhlane ukhona bakithi igama lami nguJustin Juma ngikoBulawayo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Siqale ngakwele Yemen. Impilo zabantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa abazinkulungwane babhekane lendlala embi kakhulu kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi lolu dubo lubhahile kakhulu ezansi yalelo lizwe. Siziphetheza kwamanye amazwe ngezalapha kwele Melika. Uqhamuke ukutshengisela ukulodlakela edolobheni lePhiladelphia ngemva kokuba amapholisa adubule abulala ijaha elimsundu. Ekutshengiseleni lokhu kulamapholisa ambalwa ahanjiswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngamatshe. Izitolo zagqekezwa, ezinye zatshiswa. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokusele amalanga angaphansi kweviki ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Umongameli Donald Trump lancintisana laye umnumzana Joe Biden bamatasa ilizwe lonke bekhankasa. UTrump yena elokhu esithi igciwane le-coronavirus alisongozi lanxa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo othi lokhu kulakho kubangela ukuthi umongameli Trump anqotshwe ngumnumzana Joe Biden.
I think this time around kule nto ezimbili engazisho mina engithi zitshintshile from 2016. Eyokuqala indaba yokubana uTrump usele track record manje and i-track record yakhe ayinhle ebantwini abaningi. Abantu aba over 225,000 sebefile la ngegciwane le-virus and uTrump yena ulithathela phansi. So abantu i-record leyo ayibajabulisi, bayayizonda leyo record. Secondly, I think ama-Democrats afunda ngo-2016 ukuthi ukuba complacent akuncedi ngoba abaningi abantu abazange bavote ngo-2016 bezitshela ukuthi hayi ama-Democrats vele uHillary uzowina njengoba lokhu wawutshengiswa zinombolo ukuthi uyalida. So this year sesibonile ukuthi even i-early voting nami nginje ngivote early into engakaze ngiyenze eminyakeni edlulileyo kuma-elections adlulileyo. Yikho lokhu ukuthi kule agency kubantu kuma-Democrats, ama-Democrats azimisele ukuvota ngobuningi babo. Sibona abesimama le-youth bonke nje bazimisele nje ukuthi hayi kumele bavote uTrump out. So angiboni ukuthi uTrump angayenza into ayenza ngo-2016 ngoba kunomehluko omkhulu kakhulu ngendlela abantu abavota ngayo kulonyaka ngoba abantu bafuna ukumkhipha esikhundleni.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana lendlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Okuqala uTrump ukuthi angathathe i-coronavirus kalula kubonakala njengenhlamba enkulu kakhulu kuma-families aseshonelwe izihlobo zawo ngoba njengoba sikhuluma over 225,000 people sebeshonile elizweni leli since March. Cabanga nje in 6 months time inamba yalabo bantu idlula all the wars i-America eseyalwayo ama-casualties akhona wonke ama-war. Go back to World War II. Even if mhlawumbe ungabuyela even na World War I, ungathola ukuthi amanamba abantu abashonayo kulezo zimpi awalingani le namba yabantu ababafela nge-6 months bebulawa yiyo le coronavirus. So ama-Americans adinekile kakhulu ngokuthi uTrump
athathele phansi igciwane leli ada kusomkhuhlane omele abantu bazihluphe ngawo. Wona umkhuhlane lo ubulala abantu kangaka. So I think ukuhluleka kwakhe ukuthi abe le plan eyokuthi aqede leli gciwane, aqede lo mkhuhlane, yiyo into enkulu enkulu kakhulu kubantu baleli lizwe mabe siyavota. So even laba abamlandelayo I think sebephomba ukukwenzela nje ukuthi ipolitiki bazonda ama-democrats. Kodwa uma kusiye endaweni ye-COVID-19 legciwane leli, angiboni ukuthi ukhona even one umuntu wakuleli lizwe ovumelana layo u-Trump. Yes, abanye ba-confused ngoba bacabanga ukuthi into azikhulumayo ziliqiniso. Maye batshela ukuthi bengagqoka ama-maski, benga-social distance, bahlangane bengama-group. Kodwa abaningi I think sebeqala ukubona ukuthi hayi ngempela umkhuhlane lo uyabulala. U-President u-Trump bekumele ukuthi ngabe uthathe serious.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Hamba lo Master KG. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umkhokheli wabatshutshisi umnumzana Kumbira Ihotsi usemangalele emthethwandaba igqweta umnumzana Thabani Mpofu phezu kwamazwi akhe okuthi uHotsi uthandana lonkosazana Henrietta Rushwaya osesitokisini. Uhulumende uthi imingcele yelizwe evalwe ekuqhamukeni komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho izavulwa mhlazi ku-1 ngompalakazi. Idale le-cabinet livumelane izolo ntambama ukuthi kuganjelwe umthetho ozakwethesa icala labo abasebenza lamanye amazwe beseyisa elizwe leZimbabwe.
silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.